Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kanjani mthokazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 kumfumfu 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident Chamisa usephe uVice President wakhe imsebenzi etshiyeneyo, phe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zeParliament lokwakhiwa kwebandla.
Ibandla le-MDC lipha abasekeli bomkhokheli walo imisebenzi etshiyeneyo, njalo lasungula iqula elizaphenya imisebenzi yenkohlakalo etheswa amakhansila aleli bandla.
Akulakudla, asinakudla elizweni because of i-drought le esingene sesiphuma kuyo. Amshiyananzeli ukuthi even ekuqaliseni kwezulu nxa lizakuna seyin the next 2-3 weeks, it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa, i-7.7 million, babhekane lendlala embi lonyaka, njalo bazafuna usizo lokudla kusukela ngozibandlela kusiyafika ngombimbitho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kulelo lizwe elingaxexebuka kumanyano wezwekazi le-Europe owe European Union. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC selinikeze abasekeli bakamongameli walo imisebenzi etshiyeneyo yokulithuthukisa ngaphambilini kokhetho, njalo lasungula uhlangothi oluzaphenya imisebenzi yenkohlakalo etheswa amakhansila alo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli sikamnumzane esonitshamisa umnumzana Nkululeko Sibanda utshele intatheli izindaba esigodlweni saleli bandla ese-Morgan Tsvangirai House eHarare namhlanje ukuthi uChamisa unikeze abasekeli bakhe abathi unkosikazi Lynette Karenyi Khore, umnumzana Thandai Biti lomnumzana Washman Ncube imisebenzi etshiyeneyo ejonge ukuthuthukisa leli bandla phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. UKarenyi Khore uza kuqhuba umsebenzi wedale lepharlamende kanye lokwakha ibandla, kuthi uBiti uza kuba ibhekane lokulondoloza injongo yebandla i-ideology, bese kusithi uNcube uzabe ekhangene lokukhulumisana kwamabandla, ubudlelwano namanye amazwe kunye lenhlelo zebandla.
UPresident Chamisa usephe uVice President wakhe imisebenzi etshiyeneyo, phe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zeParliament lokwakhiwa kwebandla. Wasesithi njalo ufuna ukuthi uVice President Thandai Biti akhangele udaba lokwakhiwa kwendlela esicabangayo izinto zepolitics. Wasenika uVice President Professor Washman Ncube umsebenzi wokukhangela ukuthi ibandla lisebenza kahle kwe-administration.
Ibandla le-MDC likhokela amakhansili phose wonke asemadolobheni, lapho sokube lenkulumo ebanzi phezu kwenkohlakalo ebikwa isivamile ekuthengiseni izitanda zokwakha kunye lobunye ubungilimbane emadolobheni afana leHarare leBulawayo kanye lokusebenzisa imali zezakhamizi ngendlela engaqondanga, osokwenza amakhansili amaningi ehluleke ukugcwalisisa izifiso zezakhamizi. Amakhansili amaningi asemadolobheni asehlulekile ukunikeza izakhamizi amanzi ahlanzekileyo, ukubutha ingcekeza emadolobheni kanye lokulungisa imigwaqo esikusimo esibi. Kodwa uSibanda uthi ibandla lakhe selisungule uhlangothi oludlela amakhansili ebandla leli aqhuba ngayo umsebenzi. Uhlangothi lolu luzakuba lulamalungu amahlanu, njalo luzagokelwa ligqwetha lilodumo umnumzana Thabani Mpofu. USibanda uthi le yindlela ye-MDC esizimisele ngayo ukulwisana lenkohlakalo.
Sefake i-panel ekhangela ngokusebenza kwabantu abakurhulumente abasifaka kubandla le-MDC. Funa ukuthi abantu laba basebenze ngendlela yenza ukuthi kube lokukhanya ukuthi kakula kutshontsha kumbe kakusetshenziswa kubi ithi izakhokhelwa ngu-advocate Thabani Mpofu owazakalayo njengeloya eliphakemeyo elizwenilethu.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Charles Nyoni uthi ibandla le-MDC lilethuba lokutshengisa uzulu weZimbabwe ukuthi lingaqeda na inkuhlakalo elizweni nxa lingangena embusweni ngokuthatha leli nyathelo.
Lo yinto nje esingayithi yinto enhle kabi, ngoba siyakwazi sonke ukuthi i-corruption yinto esibulele ilizwe leli. So kuqakathekile sibili ukuthi abakhokheli njabo abangabazamapolitiki labo balandele umsebenzi oyenziwa ngabantu abavotelwe ngabantu ukuthi bahambisa umsebenzi kahle. Lokho kutshengisa sibili ukuthi ibandla elikhokhelwa nguNelson Chamisa nxa lingaphumelela ukwenza lokhu, kuzasitshengisa ukuthi bazimisele ukuthi even bengaze bephiwe ithuba elokubusa ilizwe bazalikhokhela ngendlela enhle, njalo bazabe bekhalandela abantu abavotelweyo ukuthi babone thakola corruption yenziwayo even nakuhulumende. Siyababongela sibili ngento leyo abayenzileyo, njalo into enhle, into ebukekayo.
Lokhu kugcizelela isakhamuzi seHarare uMnumzana Khulwane Bhebhe othe uZulu akathabanga ngendlela ikhansili yedolobho leHarare ehluya ngayo ukusebenzela uZulu, ngoba imali eningi eqondane lenqubela phambili igcina itshontshwa.
I-service delivery yalapha eHarare iyasidanisa thina njengezakhamuzi lapha esihlala eHarare, ngoba sibona ukuthi ingcekeza igcwele yonke indawo, njalo amanzi angikhona vele awatholakali. Ababuthi izibi ngalapho awufuze babuthe khona izibi. So mbona ngani ukuthi uhlelo lolu oluthithwe yi-MDC lokuthi bakhangele ukuthi amakhansila ayenza njani, ngibona kuyanceda, ngoba kutshengisa ukuthi kungaba le service delivery ekugcineni iyagcina sisiba ngcono.
Lokhu akusuko kuqala ukuthi ibandla le-MDC liphatheke ekulwisaneni le nkohlakalo kumakhansili, ngemva kokuba ngomnyaka ka-2010 wayengumkhokeli walelo bandla uMnumzana Morgan Tsvangirai waxotsha umsebenzi amakhansili angamashumi amabili lane 24 edolobheni leshithungwiza, ngemva kokuba becathangelwa ukuthi baziphatha ngendlela engaqondanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa, i-7.7 million babhekane lendlala embi eZimbabwe, njalo bafuna usizo lokudla, bazafuna usizo lokudla kusukela ngozibandlela kuze kuyefika ngombimbitho ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi abayizigidi ezinhlanu lengxenye babantu laba i-5.5 million basemaphandleni. Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ye-Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee ithi abasemadolobheni abadinga ukudla bedlula kancane izigidi ezimbili i-2.2 million. Imbiko le iphuma nje namuhla kulilanga lokunanza imizamo yokulwisana lendlala emhlabeni wonke jikelele ele World Food Day. Okwamanje abantu abadinga ukudla elizweni kusiyafika ngompalakazi bafika kuzigidi phose ezinhlanu i-4.7 million. Isivuno esiphansi kanye lokonakala komnotho yikho okuzabangela ukuthi inani leli liqongeliye ku-7.7 million. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezokuphathwa kwengozi ezehlela umphakathi ezifana lendlala uMnumzana Everson Ndlovu, yena ofundisa ekholishini le-National University of Science and Technology.
Akula kudla, asila kudla elizweni. Because of i-drought le esingene sesiphuma kuyo. Amshiyananzeli ukuthi even ekuqaliseni kwezulu nxa lizakuna say in the next 2-3 weeks, it will take about 3-4 months again ukuthi abantu badobe. Meaning ukuthi fire is within that time frame yokuthi that time iningi labantu liyabe selisilela. Okubuhlungu indlala enkulu kakhulu yiyo esiphakathi kwayo. Okunye kwakhona-ke ukuthi leya siyondlala yabantu kuphela. I-South is fuel, ziyafa sikhuluma so. Njalo lokudla kwezifuyo akuthengeki. So it's really challenging, ngoba kudala abantu benxa kule drought kanje bakhona ukuthengisa izifuyo badenga ukudla. Manje kathesila sezitshayiwe izifuyo zankhona. Kubuye futhi lokudla akutholakali kulabo abangathola imali. So we are really caught up in a very, very, very big crisis.
abantu yebo bangabelwa ukudla bayenelisa ukuthola lapha lalapha ya kodwa izifuyo okhuluma ngazo zona kaziko inhlelo yini zokuphathisa abalimi
zikhona kodwa ngendlela yokudula ngakho istock feed ayisibo bonke abantu abazangena phakathi kuhlelo iyo i-challenge ekhona yebo abanye abalutshwane sebengenile kuhlelo zama-NGOs kanye lohulumende layo uyazama kodwa yisibo bonke abantu abazangena kulezo nhlelo meaning ukuthi iningi lenkomo liza kufa
emadolobheni khona kumi njani ngoba sizwa kuthiwa abantu abaningi bayalamba labo bayaludinga usizo lokudla
i-10 kg kade sizama ukuyithenga lapha is between $50 and $60 10 kg empuku is between $50 and $60. Nxa ule cash ungayithola kubo $35-$40. Nxa ule cash. But nxa usebenzisa imali le emoyeni le $50-$60. Meaning ukuthi ayisibo bonke ke abantu abakwanisa ukuthenga leyo mpuphu ngendaba zemali abantu abazifolayo emadolobheni. Bengikhuluma lo munye sithi mina ifolo lami liyangenelisa ukuthi ngithenge i-50 kg yempuphu ngithengele 2 liters yamafutha sekuphelile. Ubuyabona-ke ukuthi kunjani. And afuna ukufihlela lowo muntu usebenzela e-security company. So iholo likwani 50 kg yempuphu ne-2 liters. Khangela-ke ukuthi iningi labantu lingaphi. Kuzima lapha futhi qiniselihle. Intengo zikhwelile. As long as ifiyo lihlala ikhwela, intengo zakho konke okudliwa ngabantu kuyakhwela. So siphakathi kwenkinga njengeZimbabwe.
Umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kwezokuphathwa kwengozi ezehlela umphakathi ezifana lendlala njalo ufundisa eNational University of Science and Technology kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izakhamizi zeMangwe lezebulilima sezamukele ngenjabulo ukusungulwa kombukiso weqokelela Expo zisithi usuthuthukise imuli zazo wehlisa njalo lobuyanga ngoba uzilethela inzuzo. Kubika intathelezindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokuvula okusemthethweni kombukiso walonyaka oweqogelela Expo 2019 esikolweni sePlumtree High School ongenwe izakhamizi zebulilima leMangwe eziphatheka kuhlelo lweqogelela umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uyajabula ngokubona amakhosikazi ephatheka kumisebenzi yokuzithuthukisa.
Kulokhu thokozwa okumangalisayo ngoba abantu abaningi ungabanika imali yokusungula bayayidla kodwa labo mama banikwa imali yokusungula bayikhulisa uza kuthiwa abanye balama 50,000 rand kuma-banks abo abanye balama 100,000 rand okutho ukuthi sebethenga izigayo sebephayiphe amanzi bawafake ezindlini zabo konke lokho kuyathabisa kakhulu kuyatshengisela ukuthi abantu bangabambana babe njengonye babe lakho abafuna ukuthi bakwenze isizwe siyaphumelela.
Unkosikazi Nyoni olilunga ledale lephalamende emela iNkayi North uncome ukuphatheka kwabesilisa kuhlelo lweqogelela.
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi bobaba ukuze umama aphathiseke aphumelele kutsho ukuthi ulobaba omncedisayo ubaba omsekelayo ubaba omsapotayo. Omama abalobaba abacindezelayo bathwala nzima ukuthi bayifike kulabanye khona. Ngakho-ke sibonga-ke ukuthi omama laba balobo baba abancedisayo.
obona ukuqhutshwa kwenhlelo zeqogelela e-Community Foundation for the Western Region Foundation, umnumzana noMathamsa Nqamoyo uthi umbukiso weqogelela Expo lokuhlanganisa izakhamizi eziphatheka kuhlelo lweqogelela sebezahlala beluqhuba minyaka yonke.
Indlela yokuthokozela ukuphumelela kohlelo lukaqogelela belusenziwa ngezigaba ngezigaba ngezigaba, kodwa ukuthi sibuthelele izigaba zonke ezingu-11 eziphuma eMangwe lasebulilima ihlelo lokuqala esikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka iminyaka yonke, minyaka ngeminyaka sihlanganisa abantu bonke esingathi thina ngama-stakeholders ama-districts.
Umgcini sihlalo kaqogelela empandeni unkosikazi Lilian Macebo uthi luhlelo oluhle osoluthuthukise isigaba sabo.
Qogelela uyasincedisa kakhulu ezimpilweni zezimuli zethu lezimpilweni zethu. Zimihlelo esingazo siyancedisa. Bakhona abanye abantwana ikakhulu ezikolweni abaswelayo. Zikhona izintandane ezingela abancedisayo. Lazo lezo zintandane siyazincedisa. Nxa kuyikuthi singabantwana bengelalutho esikolweni bebayabhadalelwa, siyakwanisa ukuthi singabomama sithenga amabhuku sawahambise esikolweni. Ayancedisa labana abantwana abaswelayo. Sathe sibatshelele ababalisi ukuthi amavalentise abantwana abaswelayo, abantwana abangela abazali njengabomama.
Unkosikazi Nomusa Moyo omele isigaba sakondiweni laye ubonye uhlelo lweqogelela ethi abasasweli esigabeni.
Asisasweli imali uqogelela ngoba siyaqogelela. Kathi esi silenkukhu zethu esilazo ukukumakhaya esizifuyileyo siyazithengisa, zezinye ziyayenza amatsiyani. Sithengisa sobe siyenza njalo njalo sisiyaphambili. Kathesi ngathi sikhangelele ukuthi i-tuck shop yethu iphumelele.
Uhlelo lweqogelela luqhutshwa ngamaqembu alikhulu alamalunga angamachumi amabili ngalinye eziqintini zeMangwe lebulilima. Embukisweni weqogelela Expo 2019 bekubukiswa imisebenzi eqhutshwa ngamalunga eqogelela emangweni yabo. Iningi lemuli eziphatheka kulolu hlelo zibike ukuba impilo zabo sezathuthuka lokhe baqalayo. Ngimela iStudio 7 ngisePlumtree, nginguAnastasia Ndlovu.
Live Talk Diaspora Forum namhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokuphathisa abeZimbabwe abahlala kwele South Africa olweZimbabwe Diaspora Fund. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umkhokeli kahulumende wakwele Hong Kong uhozwe ngamalunga edale lephalamende lakhe waze wacunuka waphuma kuleli dale namuhla. Amalunga amabandla aphikisayo ebemhoza eklabalala esithi afuna agcwalise zonke izikhalazo ezenza abantu bakulelo lizwe batshengisela ezitaladeni bekhonona ngombuso weChina. Umtshutshisi omkhulu osanda kubekwa esikhundleni leso kwele Ukraine ubikwa elakho ukubhekana lomthwalo onzima wokutshutshisa udaba oselubangele ukuxokozela eMelika. Umongameli Donald Trump ubikwa walaya uhulumende wele Ukraine ukuthi amuphe ubufakazi angabusebenzisa ukungcolisa aphikisana laye owebandla lamademokrats umnumzana Joe Biden ukuze aphe ele Ukraine imali. uhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla siqoxa lo nkosazana Tamara Njovu owazalelwa eWange eMathebelele North njalo wakhulela khona.
Sengina 10 years ngifikelana eSouth Africa 2009 for September.
Isikhathi sonke sona leso ubusenzani khona ngapha? Ukhona umsebenzi owenzayo kumbe isikolo owaya khona?
Yebo, ngifundile bengisenza i-nurse aid eSouth Africa.
Nxa ukhangeleyo impilo yakhona ngapho injani nxa uqathanisa le ekhaya?
Eyi, kulezi nsuku khanya kuyafana khona ngala eSouth Africa, kungcono kakhulu kunasekhaya.
Nxa usithi kuyafana uthini khona?
Like imisebenzi yakhona ayisatholakali kalula njengasekuqaleni. Ukuze uthole umsebenzi kumele ube ne-connection. Uma ungenayo leyo connection, hayi, it's rare.
Manje ngokubona kwakho, bakhona yini abazagcina bephenduka besiye ekhaya ngenxa yokuswela imisebenzi?
Eyi, ungani khona kungaba njalo ngoba abanye sebeqalile vele ukubuyela ekhaya, kunabaseqala ukuthengisa like ama-second hand wempahla ngoba vele la eGoli imisebenzi ayisekho.
Sike sezwa udaba lokuhlukuluzwa kwabantu abavela kwamanye amazwe khona ngapho eSouth Africa, abanye betshaywa, abanye betshiswa lokunye okunjalo. Ungasitshela ukuthi alihlaleli evalweni nanga khona lokho?
Yebo, like currently lokho kwenzakalelo kulonyaka, I was also involved kuleyo ngozi. Kodwa siphume si-safe, like Sylvia, she was one of them. Bengino Sylvia Ncube, no Rosemary Mathe and Petronella's Nia. So esh khona kunzima, asisenalo ukuthi sihlezi sisevalweni ngoba njalo nje sesihlezi sikwazi ukuthi anytime kungavuka lo msindo singazi ukuthi kuzophela noma kuyaqala nini, and at any time kungenzakala.
Endaweni lapho elivakatshela khona kumbe elithenga khona impahla kumbe ukudla lokunye, alihlangani labo yini abavela kwele South Africa njalo baliphatha njani?
Sihleli nabo, siphila nabo. Khona sometimes kunzima ama like sibeze besinikeza ngisho namagama, basibiza ngokuthi singamakwerekwere, singamazayizayi. So khona sesijwayele ngoba sisemzini, asinayo i-choice ukuthi sizokwenzani. Kumele sikwamukele lokho esikhona, size lana ngomsebenzi.
Njengomuntu wesifazane okhona ngapha eSouth Africa, bakhona yini abadabuka eSouth Africa abake bakukhombise kumbe bathi bafuna ukuthi bashade layo into ezinjalo?
Khona nginabangani bami abase kuleyo situation, abanye sebezibe bananey'ngane nalaba abantu bala eSouth Africa. As for my side, hayi cha, angikaze ngihlangane nabo. They are my friends, they are my brothers, sisonta nabo, siphila nabo, sidla nabo, ngenjalo.
Kodwa nxa ukhangele wena obatshoyo bona laba abanjalo ukuthi umuntu uyabethethwe khona ngapho eSouth Africa, umendo wakhona uba njani kakhulu ngesikhathi soneso sobandlululo? Bakhona yini abagcina besehlukana besesaba ukuthi bengagcina betshaywa?
Angikahlangani naye osethe yena njengoba sokunesimo esinje sizoyihlukana ngoba sekuningani. Kodwa nginabo engiphila nabo every day, like banabantwana balaba bantu baseSouth Africa. Isimo sakhona silayo nje into yokuthi uyakuthola ukuthi uyathuka ukuthi hey, ngamakwerekwere, ye le ngane yekwerekwere, le ngane ezayizayo, into enjalo.
Khona ekhaya udabuka ngaphi mama?
Ngisuka eRwanda.
Unkosazana Tamara Njovu isizalwane seZimbabwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane ziloku khathazeka lokwesaba ngokulakho okwenzakala kulelo lizwe ekuxexebukeni kwalo kumanyano wezwekazi le-Europe or European Union okuza kwenzakala ekupheleni kwalinyanga. Kubika intathelezindaba yethu u-Ezra Chisaspanda.
Iningi lithi lilokwesaba ukuthi kuzaba nobandlululo olukhulu lobudlwangudlwangu, njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakatsha kunye lokuhlala eBrithani kuzaba nzima i-UK ingaphuma umanyano we-European Union. Ukansila wesendwele eBirmingham uMnumzana Thabiso Mabena omela ibandla eliphikisayo kweleBrithani ele-Labour Party uthi ibandla elibusayo elama-Conservatives kalifuni izizalwane zamanye amazwe kweleBrithani, yikho nje befuna i-Brexit.
I-United Kingdom is against i-immigration. abantu be-Afrika nabase-Asia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna amavisa lesi abantu base-Zimbabwe abalapha abafeli lasalamsikhazi nabantu ukuthi mhlawumbe libhadalanga ama-taxi kanjalo kodwa usazorenyiwa into zakho sebesithi wena you'll be deemed as someone of not good character basebefuna ukuthi behle belithumele bethumele back i-European Union iyasiza la kuma-appeals iyasiza kuma-cases yonke into kuma-human rights iyasiza laba bafuna ukuphuma konke lokhana le-human right law bafuna ukuyitshintsha benze yabo
umnumzana wafortune sibanda ohlala edorobheni le-wolverhampton lilunga lebandla elibusayela ama-conservatives uthi i-brexit ayilani yilezi zalwane zezimbabwe ezihlala kwele-britain
lehungahunge engilizwayo mayelana lama-zimbabweans ukuthi after the brexit bazabe sebe-worse off ngombono wami akusoqiniso lelo ngoba i-brexit has got nothing to do with ama-zimbabweans it's all about i-europe abantu be-europe bekule freedom of movement bebehamba up and down bebuya nje ngokuthanda after Brexit i-differences abakhona ukuthi ama Europeans lawo soyamele affectwe i-visa system
ukhansela mabhena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kwe-Brexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abeZimbabwe abahlala e-UK
sebephumule ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhotha lapha betshintshe i-legislation vele mangabe kuthole ukuthi sebefuna ukukhipha ungayemakhothi behle bekuthathe bekusengaphandle ngoba bathi kuyabakhosta futhi kuye makhothi like let's say i-family reunion it will be very very difficult and le mali zakhona kuzobe sethola ukuthi sesibhadala twice than money what we are paying now on trade leZimbabwe ngibona ngathi after some years probably 3 years or more relations will improve with trade because kulezinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Banengi kulezi nsuku abalala bengalele, bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathiwa ningabo, ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni, ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho, basixotshe thina amaZimbabwe esilapha ngework permit. Njalo kulezi nsuku amanye amakhiwa seqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqinisweni mina sibili i-Brexit ngiyayisaba.
USibandla akavumelani lo Mamhlanga uthi cha umkhokheli weBritane uMnumzana Johnson ngumuntu amaziyo othembekileyo ayake axoxe laye njalo ngeke axoxe izizalwane zezibapha ezihlala e-England.
Boris Johnson someone ayengeke ngahlangana laye ngaxoxa laye ngokubona kwami indoda eqotho. Ngemva kokuxoxela in person angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way. Angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off. It's all about European Union le Britain. It's got nothing to do with amaZimbabweans.
Igqwetha njalo lingcweti kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni i-immigration lawyer unkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni le-Manchester uthi Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zeZimbabwe ezithanda ukuvakatsha kwamanye amazwe ase-Europe.
Ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe. Ama-holidays siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu for ama-holidays kubo-Spain, Portugal, Cyprus loba ngaphi. Sikwanise ukuthi si-apply ama-visas before si-travela. Then i-effect ezaba khona ku-families budi bekhaya sesithandana lalaba abe-Europe. Nxa kuyukuthi uyi-dependent, i-family dependent of i-EU national, thole ama-paper under that route, u-applyele for either i-pre-settled status, esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years, or i-settled status.
Inkulumo ziyaphambili phakathi kweBrithani lomanyano we-European Union, ukuthi behlukane kuhle besale bedlelana ikakhulu kwezomnotho. Njalo amalunga ephalamende eBrithani kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singaba khona ilizwe leBrithani lingakaxexebuki kulumanyano. Imele Studio 7 lapha eHouse of Commons igama lami Ezra Chisas Banda.
Siyabonga Jahale Zansi Ezra Chisas Banda kwanele olivalelisayo ngantunga milinkomo lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.